Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Dande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo sobhuku Matthew Nketa owe lowagweru okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga babagadi ngamukela ehlelweni lakho likazulu
ye ungasitshela baba sizwa kuthiwa uhlelo lwenu olokwakha indlu kumbe sithi thina isakhiwo esamasiko luyaqhubekela phambili ungasitshela ukuthi kuhamba njani
ye uhlelo luqhubekela phambili okwakhatheki nje ngokulaywa ngamasiko emaphutheni sitshengiswa ukuthi kumele sibe nezakhiwo ezintathu ezingamarawundi eyinye yakhona iyabe yakhiwe ngamatshe yafulelwa ngotshani amathikile akusebenziwaya lapho eyinye yakhiwe ngezigodo ifulelwe ngamathikili ibhadwe ngaphakathi ngaphandle isalile ezigodo eyinye ibe ngeyokubumbela khona kuyalo kwakusenziwe endulo ukuba ukubumbela esithi ngamathikhi kulezi nsuku imkulu esintu so kumele zibe ntathu so kukakhulu siyacelisa ukuthi abakwanisayo kabancedise ngoba abanye vele sebeqalisile ukuncedisa ngezigodo lokunye nga utshani abalesisa bancedise izakhiwo zamasiko lezi ziphumelele ngoba nxa kule mbuthano eyabikhona ezigabeni babe kwanisa ukuthi babuye bazokwenzela khona yonke imisebenzi abayenzayo abezigaba kodwa kakhulu yindawo yamasiko
kahle kahle ngubani otshelwayo emaphutheni khona lokho
abaphethe ezamasiko bayatshengiswa emaphutheni kufike kubo ukuthi endaweni enje kulesakhiwo samasiko batshelene ukuthi isakhiwo leso kumele indawo leyo bayigcine njani yikho esikulandelayo kakhulu
abalaleli bengathanda ukuba kwazi ukuthi kuyini okuzaba kusenziwa kuzakhiwo lezi
kuzakhiwo lezi kuvuselela isintu yonke into elokwenza lokuvuselela isintu iyabe isenziwa komunye ngoba sikhuluma nje kunjenje khathesi sikhuluma ngokukhuluma into zesintu asila ama-platforms asila ndawo zonlezo ngoba ama-whole community halls nawe-development engenani namasiko emathethi kukhulunywa ivangeli emasikweni akula ndawo zokwenzela into zamasiko
kukhona okunye ongafuna ukwazisa uzulu na
ye engifisa ukukwazisa uzulu okwesibili lokhu ngithunywa ngabadala abakhangele elitsheni emadodeni lapho kucelwa khona abadala bathi bona kangimemezele kusize sonke ukuthi kulomonakalo owenzakalayo elitsheni usenziwa izigangi kule minyaka ethize ngabona kwenzakala lokho lapho ukhulu wesizwe ubaba uJoshua Nkomo uNyongolo ahamba wabhula khona ulaka walabhela khona ngale litsheni ngesikhathi sabo-87 kulombhuqazwe izigangi sezahamba zayavumbulula ayekusebenzisa okuyikho abadala abathi babona kuyimbangela ngoba kophakamisa umoya umoya omubi esizweni khathesi abantu abantwana basalalele emakhaya izingozi liyazibona kuthangethange bekubalwa ukuthi kule ngozi ephosi yaqeda abantu ibhasi ivele egoli ngibonile ibhasi eyatshayo ishiswa ngumlilo ophakathi kwathiwa yigasi shile izitolo eHarare kuningi kwenzakala izolo lokhu abantwana baphelele emayini imoya esukumayo so bayacebisa abadala abakhangelekisa ukuthi ukuze kulabhelwe kuhle kudingakala ukuthi size sonke esaleli lizwe lezimbabwe sihlanganise amakhanda ikakhulu izinduna abalisa osobhuku batshele abantu ukuthi kakuhlanganiswe okuhlanganiswayo ngezinduna ukwenzela ukuthi kuthengwe lezo zinto okumele zisetshenziswe ukulabhela kulalise umoya lo obonakala usukuma elizweni izinto eziqakathekileyo abangilaye zona bathe kudingakala inkunzi emnyama elobuhlobo umhlophe esesekijongono eyimbuduza nencama emhlophe elekhandela imnyama engakajwani yizo izinto ezizasetshenziswa kusenziwa ukulabhela ngokulalisa ulaka lololubonakalayo okulandela lokho sithanda ukubonga ibandla lezanu-PF conference eliphuma kuyo egwanda ngoba lathinta indaba yamasiko ukuthi sekumele kuhlalwe phansi kubonakale ukuthi kuyabuyelwa ezindaweni lapho kwakucelwa khona ngesiko lesintu ngesikhathi se-liberation war ukuthi kuyebongwa ngoba akubongwanga yikho izinto libona singahlangani elizweni futhi ngakala ukuthi kuyebokwa onkomo labadala babengokhomanda bayakwazi ukuthi babecela ngani umzekeliso kwezikamambo babefika onkomo besiyacela egogwe babefika besiyacelela amajaha esedane isitheru ziningi indawo babesiya kuzo lezo ndawo lokho zikhangela ukuthi kathi babecela yize sebelitholi abasaphenduli.
Hayi, kuyezwakala. Isibongile kakhulu ba.
Sibongile baba Ngwenya. UNkulunkulu aliphathise kakhulu emsebenzini yenu lonke labodonga siyabonga.
Hayi, siyabonga.
Yebo ba.
Lo ke ngoqhubuku Matthew Nketa owelo wagweru ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami ngoChris Gande lilalo.